Yayikuthi ipolitics isikhathi esingizele sebekhangele ama national elections azabuya ku 2024. So ama Republican umsebenzi wabo kwayukuthi wena nxa bebuya bephendula okhulunywa ngu Biden bekhulume i message ezabanceda ngo 2024 kumbe ngo Trump ozaphendula kumbe ngomunye ozaphendula, bebezama ukuthi nje bevodloze okhulunywa ngumongameli uBiden. Kodwa into ayikhulumileyo, ukhulume ngokuthi uBiden is unfit to serve ngoba usengumntu omdala kakhulu. Kodwa ungajakhangela labo afuna ukuletha uTrump onguye okhanye wezwe. Uma wakhayela uBiden engabe mdala ngeminyaka kulo Trump, kodwa izinto ezenziwa nguBiden zile ngqondo okudlule kwasenziwa nguTrump. So wesikhathi yizigwenxa zomlomo kumbe ukwenza izinto ezingala ngqondo ama-Republican akwenzayo. Iqiniso ukuthi uBiden is more fit than esakubona umsebenzi wangu-Trump. Okunye akhulume ngakho, of course, ubekhuluma ukuthi kumele kube lama-junior, ama-new generation ukuthi ingene kwezama-politics, which liqiniso lelo ngoba wakhangela ama-Republican akhetha uSarah ukuthi ebe nguye ophendulayo ngoba she's the youngest governor, I think kule 40 years. So bebezama ukutshengisa ukuthi hayi uBiden ukhulile, khangela thina sabantu abayo. Kodwa uhlupho lwama-Republican ukuthi i-candidate yabo engu-Trump engani lokhu ifuna ukuphendula ikhanya yona ngengqondo angomzimba umdala kulo Biden loba nje iminyaka ka-Donald Trump yona imlutshwane.